lokho kuphuma emhlanganweni owenzelwe esigodleni sebandla le-MDCT ekhokhelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eMorgan Tsvangirai House eHarare, lapho inkokheli yamabandla wonke aku-MDC Alliance avumelane ukuqhubeka incintisa kukhetho lwalonyaka. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kwalowo mhlangano, umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthe sebecabange ukuncintisa kukhetho lanxa izekhi yehlulekile ukulungiselela ukhetho olukhululekileyo.
It's clear that we have a zekhi that is biased. We have a zekhi that has lost the confidence and trust of the people of Zimbabwe.
Kusegcekeni ukuthi izekhi ayithembekanga. Izekhi ngunompembe oselahle khatshana impembe wakhetha ukubambana leqembu lika-ED, okuyikho okwenza uMnangagwa engakhalazi ngamalungiselelo ezekhi ngenxa yokuthi unompembe lo usedlalela iqembu lakhe. Ngalokho thina sesivumelene ukuthi sibehlule bobabili izekhi loMnangagwa ngokubuya ngobuningi bethu sincintise sibancitshe ithuba lobuqili.
Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uthi kuqakathekile ukuba i-MDC Alliance incintise kukhetho lonyaka laloba inkundla yokhetho ikhanya ingalingananga.
Ngakho nxa singahanga kuma-elections siyabe sincitshe abantu beZimbabwe ithuba lokuthi balwisane lobuqili bezanu-PF babehlule. Sikhulumisane labantu abaningi kakhulu bathi ukuthi hayi, thina lonyaka sizavota ngobuningi bethu obukhulu kakhulu ukwenzela ukuthi lanxa izalo PF ingazama ukuqila ubuqili bayo bungasebenzi.
Osakhulayo uPatience Ngungu uveze ukuphatheka kubi ngalesi sinqumo sokuqhubeka ngokhetho nxa izekhi inginompembe oyamele kwelinye icele.
Isinqumo lesi sithethe ngu-advocate Nelson Chamisa, ambona kuyisinqumo esilungileyo kade engasiyenzi. Ukuthi shu avumele ukuqhubekela phambili ngama-elections engazange abona ama-electoral reforms, engazange wabona ukuthi kwenzakala nezekhi.
Umnumzana Simbarashe Maringosi Sakamuse Harare na uthi uChamisa uqondile ngokuthi baqhubeke bengena kulelo khetho.
UChamisa kumele aqhubekele phambili ngokhetho sibili ngoba abantu beZimbabwe sebekhathele, sebediniwe ngokumelela inguquko. Sifuna inguquko. Sifunguvota sikhiphe phela uMnangagwa lo ahambe, sesidiniwe, sesikhathele.
UChamisa uke wathi akusoze kube lokhetho nxa izekhi ngohlile ulungisisa izikhalazo zabo njengamabandla aphikisayo ezinye ukuphumela egcekeni uZulu ukuthi amaphepha ebhaloti alotshelwa ngapi, agcinwa ngapi, njalo lokupha amabandla onke ithuba lokuthi babone amaphepha la elotshwa. Inkokheli ye-MDC Alliance ithi lumanyano usilungiselele indlela eziningi zokuveza ubuqili obuzasetshenziswa iZANU-PF, ngakho-ke lizenelisa ukuthi lobu buqili bungaphambanisi impumela yalolu khetho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.